Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 4 kunhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bagwanisa. Siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesi ngwawo.
Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo.
Abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisa nomlotha bahlanganisa amakhanda.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla le-ZANU-PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa uZulu ebekhangelele ukuthi uzahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus mahhala, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abanye bazabhataliswa nxa befuna ukuhlatshwa. Uncube utshele umsakazo we-ZTN izolo ukuthi kulamaqembu azahlatshwa ngaphandle kwembhadalo afana labasebenza kwezempilakahle kanye labampofu. Kodwa uthe abanye bazazibhadalela. Ngeviki edluleyo umnumzana Ncube uveze ukuthi uhulumende ubeke eceleni imali engange 100 million US dollars ezathenga amajekiseni ayizigidi ezingamachumi amabili 20 million. Umbiko wakhe izolo usolwe ngabantu abanengi besithi umuntu wonke kumele ahlatshwe mahhala njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. Izolo kubhubhe abantu abalitshumi lanhlanu 15 nge-COVID-19 njalo kwatholakala abalikhulu lamatshumi amahlanu 150 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebanjwe lomkhuhlane eZimbabwe laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amabili 33,964. Asebebhubhile bona bakhwele baya ku 1269. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana Hussein Spanda ongomunye wabasola ukuhlawuliswa kwabantu abafuna ijekiseni ye-COVID-19.
Uhulumende uthe ememezela ukuthi kule lockdown yesibili wasesithi phakathi kwakomemezelo lo wathi basebenza kulungisela ukuthi injection ibe khona ivaccine. Sezwa njalo lo obambe okwezimali Minister of Finance esithi yena ikhona i-100 million eceleni. Ikanti njalo namhla bensizwa amanye amahungahunga abantu besidayo khona ngani imali le ayikho sokuthiwa abantu bazibhadalele. Mbona ngani into ekho nalapha ikuthi uhulumende kumele athathe ubukhokheli njengoba sibona kusenzakala kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi li-injection ibe khona. Njalo nxa sikhuluma kanje sesivele sesiphuzile, into kumele ukuthi ngabe silungisiwe ngoba besikhangela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Njalo ukuthi nxa kuzacatshwa ukuthi izikolo zivulwe, ama-church avulwe, kutsho ukuthi lo mkhuhlane umemetheka kwayo kuzaqhubekela phambili. Mina bembona kuqakathekile ukuthi uhulumende ngabe uhlelo lwakhe luyacaca elokuthi kuyayenziwa nini linto ukuthola injection. Njalo ive ivelela ngapi njalo isikhangelisiwe yahlolisisa ukuthi ilungile ukuthi abantu bayithathe
udaba lokuthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshwe lijekiseni ulubona njani
sikhuluma kanje abantu abaningi abakwanisa ukuthi bathole ukudla okwekuseni kumbe kwemini kumbe kwantambama kule ndlala ekhona enkulu kakhulu ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi bebephila ngokuthengisa ukutsho ukuthi imali abayitholayo behle beyithathe ibe yiyedliwayo khonapho so abantu abaningi bayalamba abalamali abangeke njalo bakwanisa siyakwazi ukuthi loba nxa sikhangela abantu abanjengamatitshala lamanesing kwawo lokhu abakutholayo bakho layo akweneli ukuvini le mali yokuthi nje umuntu agade ibhasi ayemsebenzini ayikwani ngakho ukuthi umuntu akhiphe imali sokuthwana uyazithengela injection ivaccine yabifunakala amboni kuzagwaniseka bebesehluleka abantu ukuthola esingathi ngama personal protection ama mask ukuthi bethole ama sanitizer imali ibehlula abasoze babela imali injection le umuntu angacabanga ukuthi ngiyethenga impuphu kumbe ngiyebhadalela injection kune ukuthi nihlabe ngangcono uzacaba ngiyathenga impupu ngakho kumele uhulumende kube nguye ohlanganisa izimali njalo besizwile ukuthi akhona ama vaccine aqoqwe eAfrica yonke jikelele bekhokhelwa inzalo yalapha eZimbabwe Strive Masiyo leyo kana ngani iyabe buyingi yamahala ingathengiselwa abantu ikanti layo uhulumende ubethe yena ule mali ayifake eceleni isikhwama laso asifake eceleni njalo sizwile ukuthi abeChina bangani labo bayadonetha konke khona okumele kube egcikeni ukuze abantu bazwisise ukuthi siphiwe okungakanani iwapha ama-vaccine akhona njalo ayakwaniseka yini ukuthi abantu bayathole masinyane
bakhona abanye abathi kabafuni kuhlatshwa ngoba kabawathembi amajekiseni la ungathini ngalabo bantu
udubo lukhona ukuthi lindaba injection yama vaccine akula kuchasiselwa abantu abakuphiwayo ukuthi kuyini iyabivela ngapi njalo ke ukuthi iyenziwa kanjani sesizwile imicabango eminingi ebakhona ebulenjini ikanti njalo abanye abasikristu babecabanga ukuthi hayi kutsho ukuthi sokuyikho kuphela kwamalanga okwakhulunywe ebhayibhelini ukuthi insuku zokucina umhlaba susiyaphela kutsho ukuthi konke khonokho kwenza ukuthi abantu besabe ngakho-ke into edingakala eqakathekileyo yukuthi ngabe abezempilo abaqeqetshileyo kulezi zinto kube yibo ababaphambili ukuchasisela abantu ukuthi linjekshini ama-vaccine la asebenza njani ayenziwe njani ukwenzela ukuthi kuchithizwe imicabango eminingi esiyethuse abantu lezi ndaba ezethusa abantu kwazakala iqiniso ukuthi ayenziwa njani nikuhamba njani njalo abanye abantu bacabanga ukuthi hhayi sizabanjwa ngamandla ukuze sihlatshwe le-injection konke lokhu kumele uhulumende akuchasise kube egcekene njalo-ke kuyadingakala ukuthi amabandla esikristu le nhlanganiso ezizimele zodwa ziphiwe ithuba elokukhankasa zikhuthaza abantu ukwenzela ukuthi abantu benanzelele ukuthi lokhu kungabaphilisa kumise-ke lo mkhuhlane we-COVID-19
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi akhulumisane edinga isisombululo kunkinga ezibhekane lozulu weZimbabwe. Ibandla leli lenze umhlangano we-standing committee yalo izolo ebulenjini be-intanethi lidinga indlela ezingagoqela ibandla le-MDC Alliance lona elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Leli bandla libikwa likhulumisane ngobhubhane lwe-coronavirus kanye lokuthi kungenziwani ukuze kwehliswe inani lababanjwa yilo mkhuhlane. Ibandla le-MDCT liyingxenye yokukhulumisana okukhona le-ZANU-PF phansi komthunzi we-Poland. kodwa ibandla likaChamisa lala ukungena kulezinkulumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi okwenzakale kulumhlangano.
Kuliqiniso njengokuzwa kwakho ubugxile kakhulu edabeni lokuthi abakhokheli kumele bahlale phansi bakhulumisane nomlotha bahlanganisa amakhanda ukuze balethe isixazululo ekuhluphekeni kwabantwana beZimbabwe. Abakhokheli abachoyo ngabakhokheli bezemabandla epolitiki, ngabakhokheli bezokholo, ngabakhokheli bomdabuko, ngabakhokheli kuzimakethe, kubhizinesi, ngabakhokheli emphakathini nje jikelele. Bonke ubukhokheli iMDCT iyabunanzelela ukuthi bule ngqobe yokuthi buhlale phansi, kucitshe lolu siba lwethendele olusenza sihlale sisilwa, kuhlalwe phansi kukhangelwe ukuthi ilizwe kambe shua singalilungisa ngayiphi indlela, ukuze abantwana beZimbabwe phela labo bake bakuze ukuhlala kuhle elizweni labo. Yiyo ingxoxo ekade iqatha sibile ekade ikhona ngaphandle kodaba lwe-COVID lona lolo osivele silukhangele kuzona lezi nsuku elezinye nje indaba ezihlaziweyo.
Ube khona yini uNkosazana Thokozani Khuphe?
Umama uDokotela uThokozani Khuphe ongumsekeli kaMongameli webandla ubaba uDouglas Monzora achi akaphumelelanga ukuthi abe khona emhlanganweni namhlanje obanjiwe owegatsha lwe-standing committee. Ubungumhlangano wesine ke sisuka ku-Extraordinary Congress, kodwa ubaba uMongameli uthembisile ukuthi uzaxhumana laye umsekeli wakhe bexoxa ngezi iindaba zebandla ezifuna bona njengabakhokheli abakuzinga lwe-presidium ababalisa yena ubaba uMongameli uMonzora laye umama uKhuphe lo baba uMtsuri. Ngakho sithemba ukuthi mhlawumbe kumhlangano ozayo siza kuzwa ukuthi babambene baxhumene bakwanisile kubana befeze imisebenzi yebandla bendawonye. Kodwa ngokucina ukuzwa kwethu umama uKhuphe ubephethwe nguyo wona lo mkhuhlane wombhoqazwe, njalo kulandelela ekuthini uvele ulesifo esingazange simphathe kuhle empilweni yakhe esekhensa. Siya uyabususilile kodwa ulokhe ukhangelwa ngodokotela ukuthi kubone ukuthi akukho okunye okungathatha amathuba emzimbeni wakho. Mhlawumbe yikho okumenza ukuthi athathe isikhathi sokuthi ngomva kokusila kumkhuhlane we-COVID nxa esesilile abe esephenduka ekwenzeni yonke imlilingwane ephathelane lomhlangano.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Ibandla leZanu PF lithi lisola osomabhizimusi abakhuphula intengo yempahla mahlayana ngenxa yokuthi bambalwa abavunyelwe ukuqhubeka ngomsebenzi, abanye bevalile phezu komkhuhlane we-COVID-19. Kumbiko wethu leizolo isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Kaya Moyo uthe osomabhizimusi abagila lumkhuba batshengisa ubuhwaba endaweni yokuthi bazwele abantu abathwele nzima ngokuvalwa kwelizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bavumelana lomoyo.
Bathathe advantage yokuthi babe yibo abaluthwala bethengisa lezo zinto, babe sebekhwezela uzulu. Okuyinto lathi njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sayikhangela sayihluzisisa saphinda sakubeka sobala ukuthi khona okuyanga yikulimaza umphakathi, ngoba abantu kade sibahlezi kunje izinto zonke zimile, abalayo imali yokuthenga izinto nxa sezitheza kuphela ngoba vele imali iyabahlupha.
Kodwa ubona ngani kungaba lo mthelela wokuthi yilabo abaphiwe imvumo yokuthengisa amanye amabhizinisi evaliwe evalelwe COVID-19 ukuthi bathi ah njoba kuyitest balutshana abantu bathembe thina what is crazy kumbe bekuvele kubonakala
ngibona ngazantwa esikhathini esiningi ungibengubile ngithi esikhathini esiningi vele ibhizinisi ungasulala ikompetishini lo nguye obambe ezebhizimusi ubona sokukuye ukuthi azikhethele inhlawulo yokuthi ufuna ukuthi abantu bahlawule njani so ungavele kusulakale umncintiswana kuba njalo kodwa ngabe ukuthi abantu abaningi bayathengisa abantu bagcina bengasela i-oxygen but beshise ngenxa yokuthi baningi abantu abathengisa umuntu leyo kodwa ngabe singananzelela ikakhulu kangena edorobheni phakathi malutshana amabhizinisi avukile kuvuliwe lala amabhizinisi amakhulu vele so ngokunjalo-ke bagcina besiba le ngqondo lelo ukuthi bazikhwezelisa njalo njengoba ke batho ngaphambili ngathi kakuqali sikathezi kuloku dawulanina kuqale kamashi utezi utavulwa vele sokuthola ilokudalo siphelile izinto zasezigqazwe sezisesave ngoba izinto zazigqaza suzonke amalanga zazigqaza ziyaphezulu so sibona ngazantwa-ke kungavele kuthiwe kule lockdown kulabanye asebethatha i-advantage yabo khonoko bakhweza izinto okuzathi naso kuphela le lockdown izinto vele zivulile seziphezulu laphana wonke umuntu selandela leintengo esithe yasethwa yilabo kadedele benika isevisi bevulile bona isitolo so ngokunjalo-ke siyakhuthaza ukuthi osomabhizimusi bake bayekele umkhubo naloo njalo kathi okuyabe sokuphelile kuyini ngoba kathele zimbabwe siyakunanzela ukuthi idola lethu ngasiyiqatanisa yelimelika lalithedi kakhulu lalo lisikhwenize khonapho ngabo-one nabo-two lisuka kibo-8-1 sayibo-83 so akubangeli ukuthi iy'ndoda zize zikhwele ngemali engako ngifake umzekeliso inyama silanda nje i-lockdown besithenga kwezindawo ngabo-270 zimdollars kusiya kobo-300 zimdollars kathesi inyama ilanda o-430 kusiya kobo-500 so khona kuyana kubona kodwa kuhle kusitshengisele ukuthi kukhona okukhona bakhona abantu abaleke ajenda esingayinanzeliyo okuthi ungavele kuthiwe kuvaliwe sebethatha i-advantage yena nakuvulwa izinto zalangaziteki sezicasa zeo senzi khonapha so ngezindlela sebengama-first setters in terms of i-price bebebodwa so esingakwaziyo ukuthi amabhizinisi lawa ngawabantu abale mpande emabandleni ngabantu abale-connection phezulu kumbe ngabantu kazana nje ma kungabantu kazana hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi akuye ukuthi ngabantu abalama-connection phezulu hhayi bangenzi njalo ngoba baqala umphakathi futhi
uMnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi sokubotshwe abantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu edlula isithupha 2615 ngenxa yokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. Inkundla yeZim Live yona ithi inkampani yeGreyhound yona elamabhasi asebenzela emazweni atshiyeneyo yo agoqela eZimbabwe esuka kwele South Africa isivalwa. Amabhasi eGreyhound lawo City Line aza kuma ukuhamba mhla ka 14 kulinyanga. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi abahle be-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke linjani. Hayi, siyabonga, siyajabula kakhulu ngokufikisa iminyaka eyi-79 lisakaza. Lisinika uluju, lisinika ulwazi, lisinika imfundiso. Siswele imilomo ezinkulungwane yokulibonga. Sithi ngabe uNkulunkulu engaqhubekela phambili elinika impilo lisebenze ngendlela ebalulekileyo njengayona le eliyenzayo. Siyabonga, mina ngingumoyo uSteve Belo Agwelo.
umsakazi bengicela ukubuza ukuthi kathi ugawule sibili omuntu othwa ugawule kathi uhlala kuliphilizwe eZimbabwe lapha thina siphika sigqoke zethu siyi community service siza khamuzi akazi yena ukuthi umuntu wakhona noma ekhuluma ukukhuluma ethabile ukuthi into zakhe zimkhambela kuhle ukuthi kathi yena kuyini okwenzayo eZimbabwe sibili
ngibingelele basakazi be-Studio 7 lani balaleli be-Studio 7 ngizokubonga ngokujabula kakhulu ngunkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka mhlawumbe zake siphumule indlala njalo ngitshaye umpululu ngijabule ngimanzi tengi la ngeziphatha amandla lezi ezamasosha ezinikwe izigezo zenwedo vele i-Britain ibisiyiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezitshaya iguni ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho nanku kwathiwa umhlanti wathi kababotshe kababotshwanga so le nto abayikhulumayo angiyibonge ukuthi bakhulumani ngona ngiyayihalelisela Britain number 1 banike gaxa futhi kubasele abanye kathesi ngithi lina abantu ngilazise hambani etsholotsho kwesiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale kusemthethweni yini ukuthi impuphu iyethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu ehambe efake impuphu yakhe emalayinini abantu 2 kulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimile kusuke ejimila ugibeli uyonda 50 yepolisa yi-R50 umango oyi-R20 ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe kulayitshe ezabo likubone kodwa uwesusithi kuthiwa yeziphelwane izijezo zenoto libaxakezile ezandla libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe ngiyabonga abalaleli be-Studio 7 hambani liyebona kwesiphepha lina nitathela izindaba liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini olalana uzwedu komtshayeli ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo
lisele ukuthi lithole iminyaka emingaka operator kuhle njani lokho naye iStudio 7 ebhathise yaphansi kwe-VOA News ndenza umsebenzi obalulekile umsebenzi omuhle kakhulu i-news enu azinahlangothi kuhle njani nizwa amahlangothi wonke emalini naliyenza i-news kodwa inkinga isube lapho ukuthi i-news zenziwa ngendima ezimbili kuphela ribatla ukuhlwa abathi babuwa abantu bethetha babulabula indima eziningi phela azisetshenziswe abantu bazizwe beyingxenye ye-community then if ezinye indima zingakhulunywa hayi kunenkinga-ke lapho yiyo le grand plan ye-ZANU-P F yokuthi kuphakanyisa ulimi olulodwa ezinye indima zingathezelwa kubi lokho nina lani niyayisebenzisa linganakile hhayi asithathe usibonelo sonke isikhathi for the past 13 years from 2007 i-news siqala ngesishona usowulandele olunye ulimi lokhu kwenza olunye ulimi olulandelayo lube yingathi i-second class uyayibona into yakhona le nto iyenzakala nama useyaripota emaphoyiseni udaba lwakho umba ukhuluma nepolisa kuma-interviews ma ukhuluma lo limi uyaregarded as second class or second best uyabona kuyafana-ke nasenyuzini mali senza kanje faka ulimi olulodwa phambili i-psychology yathi driving in people is like lolu linye ulimi second class kuyafana ne-national anthem ma iqala ulinye limi sokulandela ulimi so ngathi seyindla zikubi lokho into embi kakhulu zisetshenziswa into ze-grand plan liyayi-implimenta lanto ezisebenzisa ngoba ezinye system elingawunakile kumele liqondise lapho
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi ele North Korea lephula amalungelo oluntu ngendlela esavisayo. Inyoni zivikwa seziqede amabele kwele Cameroon ezigabeni ezinenyakatho kwelizwe. siziqhibe ngodaba oluphathelane lemelika. Idale leparlamente elelower house livotile izolo lazipha imvumo yokupasisa imali engena ku $1.9 trillion efunwa ngumongameli Joe Biden ukuze ahlenge amabhizimusi labantu abathintwe yi-COVID-19 lanxa nje abebandla eliphikisayo elama-Republicans bengafuni. Abavote bevumelana lo Biden babe ngamakhulu amabili lamachumi phose amabili 218 kwanti abangamakhulu amabili alechumi lambili 212 bavote besala. Lokhu kusho ukuthi amademokrasi asezaqhubeka ngemizamo yokupasisa imali efunwa nguBiden le engelasekelo lwama-Republicans wona athi uhulumende kumele ahlenge abantu nge-$618 billion kuphela. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson, yena othi imali efunwa nguBiden le iningi kakhulu.
Ngiyeza thembiso zikamnumzana uBiden njengoba sengenile efuna ukuthokozisa abantu bephathi kuhlupho lokungaka ngokuthi abanikeze imali ukuze bathole usizo olubuya kimo. Ngibona ngathi lokhu umnumzana uBiden lapha ufuna ukulingisela umnumzana uTrump ophuma esikhundleni, ngoba uTrump uthe ukungena kwakhe izithembiso ayezenzile ebantwini nxa singakhangelisisa wazigcwalisa. Yebo, abantu abaningi ngabamthandi kodwa-ke asikhangele umsebenzi awenzile, izithembiso azenzayo engakangena esikhundleni, wathi singena esikhundleni wazigcwalisa, watshintsha wengeza inani labantu abasebenzayo ngokubuyisa amankampani kumbe ngokuncedisa amankampani alapha kwalesiamel ukuba akwazi ukwenza izinto lapha yonke into phecelezi ngesilungu sithi i-production ibe ngiyakhona lapha ekhaya, ulethile ngakho mpela. Ngakho ngibona ngathi umnumzana uBiden laye uzama ukuthi engadlulwa umnumzana, angabonakali ngathi wehlulekile wedlula umnumzana uTrump njengoba la ingena athokozisa abantu. Kodwa-ke lolu sizo silunanzelele kakhulu sibili ukuthi unikeza umuntu okungamapeninyana okuthize, kahle kahle kakusikho siza ngoba nxa sephelelela umapeni umuntu usuka ayephi.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Liqembu letangapa silihlabela ke kamnandi lapho lisigqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende uthi abanye bazabhataliswa ukuze bahlatshe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus wona obulale abantu abalitshumi lanhlanu 15 eZimbabwe izolo. Ibandla le MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lifuna amabandla ezombusazwe ahlale phansi adinge isisombululo kunkinga eziselizweni. Ibandla lezanu PF lona lisola osomabhizimusi lisithi sebekhuphule intengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.